Umanisipala wakoBulawayo uveze ukuba ubhekane lobunzima obukhulu ekutholiseni izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukungani kuhle kwezulu. Isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngabakwenzayo okwamanje emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lemsebenzi eminingi eliyenzayo ukuthi lilungise impompi ezithwala amanzi lama-pumps esiwasebenzisayo ukupompa amanzi. Okwakhathesi sibe le-emergency sesilungisa okuthiwa yi-feeder main ethwala amanzi avela kuThuli Reservoir. Esikunanzelelayo i-feeder main ibe le-major leak ukwenze savala amanzi endaweni ezithize ukuthi si-avoide ukuthi kudubuke kulayini nale. Siqalise izolo ngolwesine. Esikunanzelelayo indawo ezingalamanzi ezi-affectwe yi-emergency shutdown yilezi i-Fortunes Gate, i-Longview, amajemhlophe, Queen's Park, Mahatula, Woodville, le-Kingsdale. Esikucelayo ukuthi nxa amanzi engekho izakhamizi zibe zivalile amanzi zivalile impompi ngoba amanzi lawo ayenelisa ukuthi siwavule anytime.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ngesilinganiso samanzi asemadamu akoBulawayo.
Ngathesi amadamu ame ku-34.8% full, kusho ukuthi amanzi esilawo emadamu asemalutshwane kakhulu. Esikuthembileyo kathesi yikuthi izulu line khona sizayenelisa ukuthi amadamu ethole amanzi. Nxa sicabanga njalo njengezakhamizi okwakathesi sile water shedding ye-96 hours lapho esivula khona amanzi for 2 days bese sivala sihlale futhi bese sivula sesivala futhi amanzi for 2 days. So lokhu kusho ukuthi i-96 hours leyo esincedisa ukuthi simanage amanzi.
Kusenjalo abenhlanganiso emathebheleleni Zambezi Water Project bathi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Sangani kuyaqhubeka kuhle loba nje kuke kwaba lezikhubeko ezithile kulumsebenzi. Umgcini sihlalo weboard yemathebheleleni Zambezi Water Project umnumzana Richard Ndlovu uchasisa ngokusebenza kwabo.
Injongo yethu ikuzama ukuletha amanzi kuregion yemathebheleleni iBulawayo in particular. Izananzela ukuthi ama-industries amaningi avalwa kumbe athutha aya kwamanye amadolobho lapho kukhanya amanzi engayisiloduku njengalapha. Amanzi akhona lapha amademu akhona koBulawayo kumbe abhodeleza uBulawayo asemalutshwana ngoba imuli yakoBulawayo isikhulile, i-population yakhona isinkulu kakhulu, amadamu asemalutshwana. Yikho sakhumbula ukuthi nokwathi ngo-1912 abamhlophe bakunanzela khonokho baplana ukuthi bavale lapho okuhlangana khona uGwayi loTshangane. Khanya kulidamu elikhulu elingenza uBulawayo, elingenza iMathebeleni region ime ngokwayo.
Elinye ilunga leMathebeleni Zambezi Water Project unkosikazi Angeline Masuku uthi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Sangani kuzaletha ubuhle emhlubulweni weMandebeleni.
Ilokhu senjongweni yayo eyokuthi amanzi abuye koBulawayo, athi koBulawayo kuphela ngedlula azayifika lapha adingeka khona. Njalo ebuya koBulawayo MZWT ilokhu kunjongo yona liyana eyokuthi endleleni lapha amanzi ahamba khona kube lemsebenzi eminingi along the corridor.
Uhulumende weZimbabwe emanyene lekhansili yedolobho lakoBulawayo bemanyene labohlelo lwemathebheleleni Zambezi Water Project baphakathi kokuzama ukutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi loba nje ukwakhiwa kwedamu leGwayi Sangani sekuthethe iminyaka ethile lingakapheli ukwakhiwa okwenza udubo lokusilela kwamanzi edolobheni leli luqhubeke luyinsindaba phenduli. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.